Mina angivumelani lalezo ncwethi ezicungula ezombusazwe kumbe ezikhangela ezedemokrasi. Kuqakathekile ukuthi i-Democratic Party ikhulume ngedemokrasi, ngoba nxa sikhangele i-Democratic Party imelele oluningi. Nxa abantu sebezavalelwa ukuthi bavote kumbe bavalelwe ukuthi benze ama-choices abo, i-Democratic Party ingathula ilandele ama-Republicans, ingakhulumi ukuthi ama-Republicans kabayeye le into enqabela idemocracy. Kuyabe sokuyinto embi leyo. Singananzelela ukuthi nxa sikhangelele amaphathi womabili, kule ndlela leyani ukuthi uyabona sobala obala ukuthi i-Democratic Party imelene, i-Republican Party imelene. Esikhathini esiningi i-Republican Party khangele umuntu, labaswelayo, labahluphekileyo, labafuna i-representation, abangeke bazikhulumela, abangelazimali zokuzenzela izinto.
Manje ibandla lama-Republicans lona ulibona njani?
Ama-Republicans amelele abanothileyo, labanelisa ukuzenzela izinto. So ofuna ukukhulunyelwa ngubani? Ngongela mali, ngongelazo izinto zangkhona. Kuqakathekile ukuthi ama-Democrats akhulume ngani nge-democracy, ngoba nxa i-democracy ingalahleka e-America, nxa sesithi thina kulungile ukuthi abantu bahambe nxa bengajabulelanga ukuthi uhulumende ubusa njani, bathwala induku lezikhali bayibhidliza izinto zikahulumende kumbe babhidlise indlela uhulumende ayenza ngayo izinto. Njengalokhwana okwenzakala e-Congress ngesikhathi sama-election ngo-January 6th. Kungeza ke kulunge ukuthi abantu bangakhulumi ngakho ngoba into eluhlazo. Ngoba ama-Democrats angakela ukukhuluma ngakho baza kuphinda bakuphinde, sizagcina sesibusana ngenduku, sesingasabusani ngomthetho. Ongela nduku engasakhulumi kukhuluma abale nduku ngoba bachaya. Hayi, mina lokho okwezingcitshi zakhona lezo kuyadepend ukuthi bona bakhuluma beseceleni likabani. Nxa beseceleni lika-Trump baza kuthi khona ama-Democrats kubi ukuthi batshele ama-Republicans. Kodwa bakhona ama-Republicans labo abakhulumela ngaphakathi abayisa ku-Trump abafuna i-democracy. I-democracy ifunwa ngumuntu wonke.